Nxa kukhulunywa ngenhlupho ezibhekane labesifazane, akukhulunywa kakhulu ngalezo ezibhekane labomama abasakhulayo ezehlukile kulabomama asasebadala. Omunye walabo ababona ngezenhlelo kunhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, uNkosikazi Lydia Banda, uthi kunengi okuvimba omama abasakhulayo lamankazana ukuthi benelise ukuthuthuka.
Lokho kusenzwa ukuthi lokho sibona ama effects awe gender based violence. Siphinde sibone futhi lenani labantu abangomama abakwazi ukufinyelela ezemfundo kumbe kwezempila kahle. Khona nje singakhuluma ngokuthi inumber yabantu abangomama abatholakala kuma leadership positions, whether ku business, whether ku corporate world kumbe kwezepolitiki, lokho lisaselincane.
Unolwazi Ncube, omunye osakhulayo owaziwa ngokuthi nguLetty the Poet, uthi isimo somnotho welizwe singaqhubeka silokhu sisiba sibi ngale indlela inengi labo lizabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni.
Ma bevele beqeda abakwenzayo elizweni, mhlawumbe sokungaba yisikolo, baphuma abahlale elizweni kakhulu eZimbabwe, baphuma bedinga ama-greener pastures, ngoba ke abatholi usizo. Abatholi lokho abakufunayo elizweni labo. Okwenza ukuthi nxa befika kwamanye amazwe esikhathini esiningi, bafika baphathwe kabi, sengani bayizigqili zalelo lizwe.
Kodwa untombazana wasemzini omdala owemakhokhoba kobulawayo, uBeauty Ngwenya, uthi nxa kuqathaniswa impilo zabomama bayizolo lalabo abanamuhla, kunengi okuncomekayo osokwenziwe nguhulumende ekuphakamiseni abesifazane, ikakhulu abasakhulayo.
Kudala amathuba okuya emsebenzini ayenciphile kubomama namankazana, kodwa kulezi nsuku sokungcono. Kuyafana lethuba lokufunda, yebo lanamhla kukhanya engathi imfundo yabafana iqakathekiswa ukwedlula yamankazana, kodwa singakhangele emuva sokungcono. Kwezombangazwe kukhona okuningi okungenziwa, kodwa bayancintisa labo ontanga besifazane, njalo bayanqoba. Kudala kwakungekho lula kangaka.
Kule mithetho efana le National Gender Policy ukuthi eyokukhweza iminyaka evumela ukuthi umntwana oyinkazana ashade loba ukwenda kanye lokuya emacansini eyabekwa nguhulumende njengendlela yokuqakathekisa impilo zamankazana labomama. Kwezombusazwe, uhulumende wabeka umthetho owayenelisisa abesifazane ukuthi bethole izihlalo edale lephalamende lakumakhansili bencintisana bebodwa njengendlela yokwengeza inani labomama abangena kwezombusazwe. Umphathi ntambo ogatsha olubona ngendaba zabomama, uNkosikazi Monica Mtshwangwa, uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe ancomekayo nxa kukhangelwa amanyathelo athathwayo ukuthuthukisa impilo zabomama.
Women around the world, shattered glass ceilings, broken barriers.
Kuyajabulisa ukuthi emhlabeni wonke jikelele omama bakubeka sobala ukuthi labo bayanelisa ukuphatha imisebenzi yonke nje eyenziwa ngabobaba. Nxa sikhangela kwelakithi, sikhuluma nje umtshutshisi omkhulu kahulumende ngumama, kanye legqwetha elikhulu likahulumende ngumama.
Ingcwethi ecubungula indaba zabomama engumqondisi wenhlanganiso e-Igugu Lethu Foundation, uGugu Dlodlo, uthi inyanga kaMbimbitho itholisa ithuba lokulungisa konke okuhlupha abasakhulayo besifazane.
We continue to encounter barriers that prevent us from reaching our full potential, from limited access to education, employment opportunity, to underrepresentation in leadership roles. So this Women's Month, kufanele si prioritize ama initiatives a promoter gender equality, to invest also in education.
Ngezinye izikhathi, ukuswela amathuba kwamankazana labomama sokwenza ukuthi bengenane lobungezwa obubalisa ubusela, ukuthengisa imizimba kanye lobugwelegwele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.